Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Mhlaka 3 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe abalwela ilungelo loluntu, abantu makhaza labanye baqhubeka besola idale le-cabinet elikhethwe nguMongameli Mnangagwa besithi alisoze lilethe inguquko elizweni.
Abantu beZimbabwe bese bekhule nzima ngomgaba, yikho kungena Mnangagwa baba lethemba sokuthi njengoba sengenile uzafika tshintshe izinto njengokuthi thembisa kwakhe. Bekhangele ukuthi hhayi inhlalakatha yengwenya enkulu kathi hhayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje okuzihambelayo emanzini.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi kufanele abantu bemnike isikhathi uMongameli Mnangagwa ukuze kucace kumbe inhlelo zakhe zizaletha inguquko.
So at least sesikwazi omunye ongaso baba uMgabe, sesikwazi ubaba uMnangagwa, ake sinikele ithuba elokuthi naye akayenze abe lakwethu. Mina ngimaze indoda ebukhosi, ngimaze indoda ekwazi ukubana kumele enzeni. So khonakufanele kwenzakale kuzoyenzakala ngendlela yomthetho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe abalwela ilungelo loluntu, abantu makhaza labanye baqhubeka bechothoza idale le-cabinet elikhethwe nguMongameli Mnangagwa besithi lelabantu ababevele bekhona phansi kombuso kwaye nguMongameli uMnumzana Robert Mugabe, ngakho akula nguquko abangayiletha elizweni. Kodwa abanye ikakhulu abazali bathi bathokoza ngokukhutshwa kobe ngumphathintambo wogatsha lwezemfundo uMnumzana Lazarus Tokora besithi ubesebulele lolu gatsha ngenhlelo zakhe. Asizweni abantu abatshiyeneyo asebeke bakhuluma le-Studio 7 ngalolu daba. Idale leli lisanda kubunjwa lalapho seliguqulwe.
Angithabanga ngokubona omama abengafakwanga abantu abagcwele laphana ngobaba, kanti thina omama basikhethelani. I-50-50 yethuyana phela sho ukuthi abayikisibokuzo abayiqakathekisi.
Ayikho into eshintshile, zonke izithembiso lezi akade zenza akazifezanga. So le nto yokuthi bekufuneka ama-CV yonke le nto yinto nje engekho. Singene nje ku-military state. Okuzoba very interesting ukuthi sibone ukuthi o-vice president kuzokhethwa obani.
Lokho abakwenzayo sibona kakhulu esingathi thina zinyawo zama-China, ngoba siyanazela ukuthi ilizwe le-China lilizwe lalo elibuswa ngendlela Emmerson Mnangagwa azama ukuthi abuse ngakhona.
Ukungena kwebutho laphana vele into ebilindekekile, inguquko ezikhona embusweni zilethwe libutho. Ama-war veterans wakade hamba phambili, abo Chris Mtswanga nemathanda yikhubona bekhona, yibo abalethele inguquko kakhulu esuse uPresident Mugabe. Ngakho kakumangalisa ukuthi ubone ibutho liyile selibambile.
Thina njengebandla leMthwakazi Republic Party kusiyethusa kakhulu ukubona amasotsha esiba ngabo minister, ngoba lokho kutsho ukuthi thina njengama civilians asiphephanga ngopolitics esikiyo, ngoba amasotsha wona by nature kufanelanga ukuthi abonakale ekhokhela kweze politics, kufanele ukuthi kube yiwo as protectors separately.
Maziqathanisa lezithembiso ezenziwe ngubaba uMnangagwa Mzwane Efunga, iyasidanisa kakhulu. Ilento eziningi ezingahambanga kuhle, ezingamanga kuhle. Masikhangela abantu bankona, yipho laba kade sebele sehluleka iminyaka yonke ngu-37 edlulileyo, uthethe bona wababisela. Sikhangele njalo indaba ye-dynasty, amaZimbabweans ayiyalile i-dynasty, kodwa nangu uthathu ubaba uMtswanga lo nkosikazi wakhe ebafake ku-cabinet yakhe. Sikhangele njalo i-constitution, usephula i-constitution kudala ngokungafaki omama abayeneleyo ku-cabinet.
I-cabinet le entsha ingephule umoya kakhulu. Bengikhangelele ukuthi njengoba uMongameli ubetshilo ngaphambili ukuthi ofuna umsebenzi uza-aplaya, alethe incwadi zakhe ezitshengisa ukuthi umsebenzi uyawazi. Engibonayo lapha yokuthi laba abakade bekhona ngesikhathi sikaMugabe ubabisele benjalo. ubisele bonke abakade beqoshwe umgabe lapho ngani ubengakhanyelelanga ukuvusa umnotho welizwe ukhanyelele nje kuphela ukulwa lomgabe.
Cabinet le kayimangalisi, cabinet ekhanya igcwele abebutho abayibo abafakele ohulumeni. So mbona ngazathi kawukho kumangalisayo, kulusizi nje kuphela kulaba be-opposition abasebedinga umsebenzi, bechiya umsebenzi wokuhola abantu kubana bekhiphe uhulumende wezana.
Imbali kadokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhoza eZimbabwe ezingakujwayelanga, asithi kubi. Abanye bathi unje lalokho. Abantu abanjengathi njengabazali into esiyifunayo kwakathesi ngabantu abamelelizwe bele njongo elizwe bengela njongo yabo. Mawe ukuthi ukukhutshiwe kube kuhle, kuhle ngani? Lakho isikhathi esokuthi sibone into entsha. Akula muntu othi bengakwazi umsebenzi awenzayo.
Andisithabile kakhulu lapha nje abazali ngoba balobe thaba adlulisa amalawulo kakhulu. Umuntu ade esenza intando yakhe. Bethatha amabhasi abantwana bezikolo ehambisa kuKozani PF. Senza izinto ezingaqedakali ezifuna labo curriculum labo esingabaziyo ukuthi bavela ngapi. Eqeda lapho besitshela ababalisi ukuthi kwabagqoka ama-uniform. Abe mbona ngani umuntu owade thaba adlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ukuthi ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo. Liqinise lapha. Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu nje ababalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo. So ube phosisile. Into esiyithabelayo ukuthi usuke wananzelela ukuthi hayi ube phosisile wabe sezicorrect.
Labo ngabake bakhuluma emsakazweni weStudio 7 lentathela izindaba zalomsakazo benika imbono etshiyeneyo ngedalela cabinet elitsha. Ukuze sizwe umbono webandla lezanu PF ngosokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokhu ethethe intambo zombuso, sixoxe lelunga ledalela Central Committee yaleli bandla uMnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende.
Andubana bese kukhangelwa ngeke soqala ukuhlunzwa kube uyenza lokho kodwa ngesikhiwa uku-analyze. Into eqakathekile kanti simenyezela lona abantu abawukhangele kona ukuthi na yinto entsha eqalayo seseminyaka engu-27 silozibuse. Asika zisizekwazi omunye uprezident ngaphandle kwabaumgabe. So siyaqala namhlanje sisizekwazi omunye uprezident ongasuka umgabe. In fact umntana kamakhelwane wami wazwakala ke sithi manje mama umgabe omusha kuthiwa ngubani. Incwadi layo umntana uzalwe kulo mgabe kuphela. So sesikwazi omunye ongasuka ubabaumgabe, sesikwazi ubabaumnangagwa, ake simnikele ithuba elokuthi naye akayenze amele akwenze.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedalela ekhabhinethi ye
ngihlala ngifile mina nxa ungumuntu owenkonzo ungathatha amaqanda uyonikela kumfundisi. Uthi usunikela umfundisi uzosima phandle abazingayithi hayi umfundisi amaqanda lawo ngcono uwafrayi kumbe uwabhoyile kuba ayibheka ngawo. Yabe unganikelanga ngenhliziyo yonke. Nxa unganikela into ithiye lokho ofuna ukwenziwa ngumuntu omnikele yena soko kuye. Lokho ngokushore kuna right usengenile umongameli usenguye okhokhelayo. Nxa esekhetha abantu abasizo labo kanti sokumele kube kuyinto nakhetha abantu bakeisiya sakase umkhulumeli naye ngangabufakele ngabufakelwana. Nxa kusase esiyehlulekile sithi yini enangehlulekisayo liza kuvuma yini. So mna athink the density ukuthi umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza. Andibana bese sikwaniseke ukubana simthizane sesimdlanza ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So ukuthi ukhethe ubani mina kahle kahle njalo ukuthi nambona anta kuthi hhayi akumela kube yinto emele sihluphe. Into eqale yona sifuna ukubona ntona bona naba abakhethileyo umsebenzi omele wenziwe bazawenza yini ngendlela efaneleyo kumbe bona wanamaphutha. then singaqala ukukhuluma sifune khona abantu ukubana sohamba njani.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho, bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekwanga ukuthi babe khona.
Anti bakhuluma yini bebeqalisa bathi bona operations zesitole gazini. So bebephelele emabharakeni bebengena ukuthi bekhaya into izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna ngibona ngathi okadezi basebeqala ukuphuma phindanaphindana ezingakhala even emgwaqweni abana sesiqa sibona amapholisa labo sebekhona sizabe bonke endawane belokhu bethiya phindanaphindana ulokhu kusuka njalo. So ngibona ngathi yinto nje engase ziyenzeke overnight, but sokwenzakala sebeqalele ukuphuma bebuyela emabharakini abo njengabonade bephumile emabharakini bezoyenza naleyo operation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona ngathi sokuphela sokuphuma sebehamba.
Ubona ingani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini, i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa.
Yena isiqaphelo somthetho omongameli, so ngiyabona ngani ba uyakwazi into ebenzakale njalo ube ngu-leader of the house le-parliamente lapho kubuye khona imithetho. Uyakwazi bani into lezinkhamba njani njalo uyakwazi futhi bana e-parliamente labana sinama-opposition abakhuluma intando yabo abakhuluma ubona wabo. So uyakwazi mhlobo lasonta ngapho kuyenza abananto akungapho kuphuma nje ulale phansi. So mina ngimaze indoda eqoto, ngimaze indoda ekwazi banwa ukumele enzeni. So khona kwamele kwenzakale kuzoyenzakala ngendlela yomthetho, ngomuntu womthetho laye ele-degree e-law. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF njalo emela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende. Sixoxelaye ekobulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqoto ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM, lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho njalo kusithola ebulenjeni ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa kusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Ngese lichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxalo siwalu umnumzana David Mhapinyana Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo baba, ngiyabonga.
Ye, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lezi nsuku kunjani emsebenzini wakho okwelapha nxa sikhangela ukubana ezibhedlela aziselaphi kahle abantu? Basebe baningi yini abantu ababuya?
Hhayi, abantu kababaningi. Abantu yibo labo vele umuntu encedana labo. Abantu bayahamba ezibhedlela nemakliniki kabatelanga lanxa imithi ngekho, kodwa-ke abaningi labo baya kubapostoli besiyadinga uncedo khona.
Kungakubangelwa yini ukuthi abantu kabathembi izinyanga yini?
Ukuthemba izinyanga kuyachiyana ngoba angithi uyabona ukuthi njengoba ukhona wena lami ngikhona ukukhona bethu okhokho bethu babesebenzisa izihlahla impilo yomuntu wonke omnyama angaze azigqaje namuhla ethi lokhu bambambi kodwa ukukhona bakhe kungenxa yesihlahla esasetshenziswa nguyiselo nina yikho imithi yesintu iqakathekile kakhulu ungahamba koBulawayo emakhemesi khona labathi badengisa ilokhuza imithi yesintu ufika kuyukuthi bathengisa imithi yona leyo abangayizuza emkambo kodwa emkambo ebantwini abazabachasisela kabayi bafuna ukuthi baye ebantwini abangalalwazi le mithi abakwazi ukuthenga emuntwini aze bathengisela bafake emaphepheni bathengise izinyanga ezisemkambo aziboni bantu kodwa abantu baya ebantwini abatshontsha obunyanga
yona inhlanganiso yezinatha ilokhu isaphathisa yini ngokukhangela inyanga zonezo ezinye ezamanga ukuthi azigqilibezele abantu
ngingazake ngiyikhulumele izinatha mina ngikunhlanganiso ebizwa kuthiwa i-International Traditional Healers Association kodwa-ke khona lokho okutshoyo kukhangelwa i-Traditional Medical Practitioners Council yikho yona ngokwayo inqumile njengesobho nje akukhanyi ukuthi kuyini okukhona yona yiyehlulekayo ukuthi ikhangele izinto ezinjalo ngoba yiyo esemqoka ukuthi kayikhangele ukuthi abantu abasebenzisa imithi yesintu bayisebenzisa ngendlela yini bakuyiphi association okwenzakalayo bathengisa kuphela amalayisensi loba wena ungafika uthi ngifuna ilayisensi yokunyanga bayakuthengisela kwenzela ukuthi wenze ubugilimbane bakho ule ncwadi
kanti khona vele ukuthi uzuyithole ilayisensi kahle kahle kungela bugilimbane lobu kuyaba kutheni
uya ku-association i-association evele ingaphansi kwe-Traditional Medical Practitioners Council yikho i-council ama-associations aya-affiliate the-affiliating members the-council yikho-ke ama-association yiwo akhangelana nezinyanga pho izinyanga njengoba ngisitsho ngenxa yokuthi i-council ifile azisayi kuma-association zabo sebefohla baye kubotsotsi bonabo bayezuza amalayisensi uzamkhulumisa umthini ilayisensi elayo lanxa engiwa-association wakho usefohlile wazuzi ilayisensi khatshana okwakho yikukhangela kuphi ukuthi hayi indaba lapho kuzaqondana nakho mhlaka umficayo
ke sikhangele yona imithi lapha etholakala khona siyabona ukuthi amagusu asengamagceke ngenxa yokusilela kwenkuni itholakala njani yona imithi iyatholakala lula na
lusupho sibile emithini imithi esasigebha khonapha eduze emalokishini kayisatholakali kukabili eminye imithi iqothuluzwa ngamasimu abantu bayalamba sebecenta iganga lokuthi bangazuza ukudla basizakale khona lapho bagubha imithi engabasiza ilahle balahle ngoba babengakwazi ukuthi umuthi yikho imithi sihanjelwa iwo bantu besiya emaphandleni nxa ulekini ususegibha kini imithi ukuze kwelapha ngayo edrobheni
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalela
hhayi ngiyabonga balaleli engingakuqonqosela yokuthi ama-associations kaqine kwenzele ukuthi imithi yesintu ivikeleke lezinyanga lazo kaziye kuma-associations azo ukwenzela ukuthi aqine ama-associations ngiyabonga
hayi lathi sibongile kube lo busuku obuhle
ngiyabonga
lo-ke ngusiwalu uDavid Mhabinyana Ngwenya ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
siyabonga Chris ke sizwe untungameli Nkomo esethulela eziphathelane lokholo
sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihle
usiphathele uphi umbhalo namhlanje
bengifuna ukuthi sikhangele umbhalo ovela kugenesis ichapter ka-3 iverse ka-12 ngasihamba lapha empilweni abantu abaningi babalekela ukuthatha umlando okuthi yimi engenze lokhu njalo-ke umuntu akhangele lokhu okuzayenzakala ngenxa yokuthi uthethe umlando. Sithola umuntu owadala uNkulunkulu okokuqala u-Adamu esithi yena sebedlile isithelo okwakungamelanga bafile, ngakho uNkulunkulu walanda u-Adamu wambuza ukuthi kathi sikwenzeni. U-Adamu waphendule esithi yena, lo mama onginike yena ukuze abe lami nguye onginike isithelo ngase ngisidla, uGenesis 3:12. Ngakho lapha siyananzelela ukuthi lo Eve laye wathe landwa ngoNkulunkulu embuzo ukuthi kathi Eve wenzeni ungalaleli lokho into le ade kutshela ukuthi ungayenzi. U-Eva laye simbona esola inyoka ukuthi inyoka yiyo engiyengileyo. Umkakhe u-Adamu laye wasola-ke u-Eve. Ngakho abantu abaningi abafuni ukuvuma ukuthi umuntu uyabe ezenzele into yakhe. Ikho abantu abaningi ufumane ukuthi umuntu lo anxa kuyisono, umuntu kafuni ukuvuma, uyathi ubabami nguye ngenze ngenza lokhu, kumbe umngani wami nguye ongiyengileyo ngenza lokhu. Kweze sikhathi siyafumana u-Adamu yena ngokwakhe lapha wagcine esithi kuye uNkulunkulu, nguwe onikele umfazi. Ngakho kutho ukuthi wayesesithona uNkulunkulu nguwe kulindaba ngokumele uthathe umlando. Into okumele siyifunde empilweni yikuthatha umlando ngento esiyenzileyo. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu kazange akulandele lokhuyana, kodwa waqhubeka waya phambili wasebanika-ke isijeziso ngoba wakubona ukuthi yibo ababekwenzile. Empilweni kumbe ngathi ilizwe lingeke lathuthuka ngaphandle kokuthi abantu abasikhokhelayo, abantu abakhokhela abanye, lathi esingabalandeli sivume ukuthi nxa wonile uvume ukuthi hhayi yini lapha mphambanishile ubusuxolisa. Khonokho ngabe kuyenzakala, ngabe akubi lezimpi emazweni. Khonokho ngabe kuyenzakala, ngabe asitholi abantu bedubeka kulezi ndlala ngenxa yokuthi nxa umuntu eyinkokheli evuma ukuthi hhayi yini lokho engikwenzileyo, kutho ukuthi kuyatholakala indlela yokulungisa lokho kuyabe sokonakele. Ngiyananzelela ukuthi thina singabafundisi uyafumana ukuthi umuntu ngathi umfundisi wami nguye wazange angitshele lokhu, umfundisi wami nguye wazange ayenze lokhu. Singaze sikufundise njani emabandleni nxa ungafuni ukuthi nxa konakele kube ngothatha umlando ukuthi akulalutho olenzakalayo. Siyananzelela ukuthi sengigqika lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu yena ngendlela akuhlela ngayo ufuna ukuthi lowo nalowo muntu okhona kade emhlabeni abe nguye osikhathela umlando ngento le ayenzayo, ngenxa yokuthi lalapho umhlaba usuphelile uNkulunkulu esesiletha sonke esithonisisa amacala ethu, ngasoze avuma ukuthi ngubani othe ngenze lokhu kumbe ngubani owayengenga ngalokhu. Uzathonisiswa icala lakho uNkulunkulu ekhangele wena, awusoze uthi umyeni wami, awusoze uthi umbabami kumbe umzali wami. Ngakho-ke siyakhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi ukuze sithole ukuxolelwa nguNkulunkulu kumbe sithole ukuthi thina sithole ukuphiliswa lokusiliswa emphefumulweni yethu, kumele sithathe ibanga lokuvuma nxa sonile, njalo lokuthi sikhulume sixolise, njalo sikhuluma ukuthi hhayi yini lapho emphambanisileyo. Singenza njalo kuba nendlela yokuqondisa indlela zethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga kakhulu kulabade belalele, kodwa bengifuna ukuthi namhlanje nginike futhi ngqobe semthandazo ukuthi kambe kuyini okwenzileyo liviki kumbe linyanga okumele ukuthi uvume ukuthi nguwe olomlando ngento yakhona. Baba, siyathandaza, sithandazela ilizwe leZimbabwe, abakhokheli, sithandazela labalaleleyo ukuba ngabe uNkulunkulu ungathoba inhliziyo zethu ezomileyo eziyala kwezinye isikhathi ukuvuma ukuthi sonile kumbe yithi okumele sithathe umlando, ziqondise baba, zibe buthakathaka, sikwanise ukuvuma lapho esione khona, sikwanise ukuthi siyexolisa lapho esiyabe siwone khona. Labakhokheli bethu banike inhliziyo ezokuthi bavume lapho abawona khona. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Kakhulu labalaleli bethu, balale ngokuthula.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.
Siyabonga ntungameli. Uyalandela umculo kamama kaNola Magabazi behaya iBhoso besithi Highlanders. Ngizakhumbula ke ukuthi umama kaNongo Senator Sithembile Mlotshwa, kukanti abanye bamagabazi nguJays Marabini kanye Londa Chimkize. Bazi besithi Highlanders. Singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabandla ezombusazwe abalwela ilungelo loluntu abantu makhaza labanye baqhubeka besola idale lekhabhinethi elikhethwe ngumongameli Mnangagwa besithi lilabantu abavevele bekhona phansi kombuso kamongameli Mgabe, ngakho akula nguquko abangayiletha elizweni. Kodwa ibandla lezanu PF lithi kufanele abantu bemnike isikhathi umongameli ukuze kucace kumbe inhlelo zakhe zingaletha inguquko. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.